ndaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine emhlakatheni kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Uthe thola umbiko vela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze atsho ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan.
Lanxa abasakhulayo be-MDC besola inkuthazo yabokholo lesiKristu yokuthi kumele kubonje uhulumende ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, leli bandla lithi umkhokheli walo usahlafuna lolu daba.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye.
Umongameli Mnangagwa uwele France namuhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi, ofuba kanye loqhuqho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ugatsha lwabasakhulayo be-MDC lusithi kaluyamukeli inkuthazo yomanyano wesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, isikhulumeli somkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa sithi basakhulumisana ngalolu daba. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule inkuthazo yokuthi kumele uhulumende lo abuse okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo njengendlela yokuqeda ukufuthelana lodlakela kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Mologele uthi lanxa bengavumelani lalumbono bayayamukela imizamo yalumanyano yokuphehla ukukhulumisana elizweni. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi basabonisana ngalolu daba.
UPresident Chamisa ulesinqumo asithathayo esesile umnyaka asibiza athi 5-point plan esitshengisa ukuthi uzimisele kudaba lokukhulumisana ngezombusazwe nalabo abajontsha ukhetho ukuthi kulungisiswe lolo daba lokhetho luka-2018. Ngalokho-ke uthe thola umbiko vela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze atsho ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan. Ngakho kungabanga nsuku zatshwala, ngibone ngani upresident uzatsho ukuthi lolu daba ulwamukela ngaluphi uhlobo.
Kodwa amanye amalunga ayedale le standing committee kumbe i-national council abakakhulumi ngakho yini ukuthi bakukhangelele ukuthi kuhambe njani?
Kukhulunyiwe udaba lolulukelwa waphathwaphathwa emhlanganweni wobukhokheli, kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa kangako singakahlolisisi kahle ukuthi lolu gwalo luvele kwabezesonto luthini, njalo luchathisa ukuthi kungabe kusenziwani, njalo luhambelana njani nenhlelo zikapresident Nelson Chamisa.
Kodwa bona abamasonto la libona ngani bale njongo elungileyo yini, ngoba sesizwa abanye besithi kanti kungaba njani ukuthi kube lo hulumende wesikhatshanyana owe-transitional kula lokho abafuna kwenzakale ukuthi umongameli Mnangagwa qhubeke enguye.
Singeke sitsho-ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo, ngoba phela njengoba sitsho ugwalo lwabo kasikalukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho i-constitution lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha, ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizwisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani. Ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe efake inqola ngaphambi kwedoka.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-ZANU-PF lonaka likatsho lutho ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele France namuhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe omhlaba ukudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi ofuba kanye loqhuqho. Umnangagwa olubhekise kwele France izolo esuka kwele Uganda lapho abe ngumhlonitsha khona emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Abakhokheli bamazwe omhlaba atshiyeneyo labo bazaphatheka kulomhlangano wona oqhutshwa inhlanganiso ye-Global Fund ngemva kweminyaka emithathu ngenjongo yokuvuselela isikhwama sokulwisana lezifo zontathu emhlabeni jikelele. Umongameli Emmanuel Macron wele France nguye ozakhokhela lumbuthano wona ozama ukuthola imali ngamabhiliyoni alitshumi lane i-$14 billion. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ezempilakahle zimi manzonzo eZimbabwe ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kuloku silela njalo kwamaphilisi ama-ARVs kanye lemithi elapha izifo ezijiyeneyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Sipho Mahlangu. Waqala ngokumbuza ukuthi luqakathekile na uhambo lukaMnangagwa lolu ikakhulu nxa sikhangela inkinga eleZimbabwe elibhekane lazo kwezenotho.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye, njengoba imantra yethu yeZimbabwe kuyi-Zimbabwe is open for business. But leyi i-trip hayi ayila kudlala ngempilo kanye sibili, ngoba isimo asisamanga kuhle not for Zimbabwe kuphela but i-sub-Saharan countries. Ise kube le shift abantu sebekhangele eceleni, abasikhangelanga ku-HIV kakhulu sebekhangele okunye okuningi including o-climate change lani la. Ngakho uhambo lolu angalisebenzisa ngendlela kuzaphuma lokungcono kulalokho ayehambe abuyele mtizane.
Ukudinga imali engafika amabhiliyoni angu-14, ubona ingane leZimbabwe lapha lingatholani njengoba lalo kuyilo elidinga uncedo?
Hayi, okufunakalayo ukuzwisisa umcimbi lowo ukuthi uyabe umayelana ngani. Xa kuyukuthi lathi kufanele sifake isandla, asifundeni ukufaka isandla zoba siyisiceli, ngoba kufakwa ngcebethu yinye bese kuqalisa ucubungula ukuthi imali le ingaqonda ngaphi. Thina yithi we are likely ukuthi sibe ngama-beneficiary amakhulu, ngoba umcimbi wokulwisana ne-HIV bekungathi senza kuhle ngapha e-Southern African region. Bebesibuka ngoba ama-prevalence, ama-incidence rates ethu abengathi ayehla okubukekayo. Ngakho silethuba sibilele ukuthi thina sithole kubhasikiti, kodwa nansi indaba. Nxa kuthiwa kufakwe isandla kuleyo ngcebethu, iZimbabwe ingathi yasalela, ngoba ngikhuluma kunje kukhona lapho esisalele khona okufanele sifake engcebethwini ye-Global Fund ukwenzela ukuthi bese bekhupha-ke lokhu abasilungisele khona. Siyasilela khonapha. Ngakho thina ama-activist sivele silohlelo lokuba sibe sikhulumisana lohulumende lenhlangothi zakhe, sizame ukuba kubafuqa sibili baze bayikhuphe leyo mali efunakalayo emganwini we-Global Fund esithi yi-country commitment. Ilizwe lelizwe kufanele litshengisele ukuthi hhayi alikhangeli ukuphiwa kuphela kodwa lalile mzamo eliyenzayo, yikho esisilela khona.
Sesikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi kwezempilakahle odokotela bekhalale umsebenzi. Ungathi abantu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV babhekana lohlupho olukhulu yini?
ngeqiniso elipheleleyo usupho selukhona sekufanele abantu sibili banyikinyeke ngoba kukhanya ngazathi hayi ikakhulu i-second line therapy isisilela i-first line therapy bebesinika nje bepha abantu okwama-2 months 3 months supply kodwa kathesi hhayi kukhanya sekusiba ngamaviki kusitho ukuthi amaklinikhi kumbe ngithi ama-health facilities aselokushotelwa okuthize ngakho ngikhuluma kunje bahlangene abantu abaphila lesigciwane ama-networks lama-community-based organization edarwendeli lapho ezipham bezama ukuthi bacubungule babone ukuthi i-advocacy abangayenza yiphi ngalesi sikhathi ngoba umumo umi kubi elizweni kwezomkhonomi umi kubi elizweni kwezepolitiki konke lokhu kuvele kusitho ukuthi ilizwe limi manzonzo ukuthi mbani ozalalela omunye hhayi sekufuna lelizwe elikhulu kumbe ogida ame phezu kwetafula
Umnumzana Sipho Mahlangu ulwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ese-Victoria Falls. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi kulabantu abethesa izisebenzi zebhanga le-CBZ lele-Stanbic umlando wokubapha imali yemelika yokuzibazela. Kodwa amabhanga omabili ayakulandula lokhu esithi akabambi imali engayisiyo yeqiniso. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi izisebenzi zeposo zikhalale umsebenzi izolo zatshengisela ezitaladeni zeHarare zikhonona ngokungabhadalwa. Izisebenzi lezi zithi kusukela ngo-2014 umqhatshi wazo uzipha ingxenye yeholo lazo kuphela ngenyanga. Ngokunjalo zithi kazisoze zibuyele emsebenzini andubana ziholiswe ngokugcweleyo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani lonke makhaya namlen jojolo kwarayi lana kwaphendamlene endengwende lokofeya ngithele njani lonke bakithi ngiyazi lithwele nzima abantu bakithi emagushini lapho ngiyazibuza ukuthi selafakelwa yini ithara lapho elupane from elokhuzene edanstolo ngale kusiya emahofisini ukuthi ithara seyafakwa yini hayi uyazi izimbabwe somani lithwele nzima abantu bemagushini ngabuya khwapha emagushini ngihamba lapha ngisiye emakhovula ngale uyazi umgwaqo ngikhona ma usuke edownstore laphana kungani izindlela eziye egangeni ngani liganga njengani ndihambele emasimini imoto ezihamba khona le umuntu ahambe ngesicathu namethonga esicathulo esitsha de imoto enhle isiyafika emahofisini laphana besipangukile simhlophe nke kodwa kuthiwa kuyithawuni kuzama ukwenza ithawuni elupane kwaphana hayi uyazi umbuso wezano sometimes yazi liyasincindezela labantu lina hhayi sawucela phela la mdala mna ngakho la kosuzwele phela lawe phela ukubuyela emuva la uyabona umuntu umubi abantu abakuthandi buyela emuva nje uhlale phansi ngoba ngiyabona ukwenza lokho mdala mo ufana lomuntu ogidi ezitshayela izandla phela into yakho le mna ngakho akuphungule lawe phela sithwele nzima emazweni lapha manje khanye nathesi leminyaka kumbe ngagcina khona le magushini elupane kumbe maithink le 18 years yazi sehlulelwa kuyathola isihloko enxa yenina abantu bezayo ash
Jani wadala kustudio 7 lokhuluma yonkala mina ngithi wadala ngiyacela ukuthi uze ilizwe lakithi lilunge silungiseni amasiko laba bahambe badubula enjeleni bahambe beyixolisa iZANU-PF iyekele ukubusa ilizwe inikeze abanye ichance ukuze ilizwe lithi libe right bengicela kuyenze khona lokhu kuphi
Sanibonani bantu be-Studio 7 mina igama lami uMehluli Ndebele ngibuya echolojo esayidini lecholojo hheyi bantu bakithi siyakhala shua Hayi siyakhala kakhulu shiwa ngalempilo esiyiphila abantu. Abantu bahlupheke ekhaya abantu. Sesilathe sihlupheka sesikwamanye amazwe siyacela kakhulu. Siyacela kakhulu kuhulumeni waseZimbabwe ukuthi manje ngabe sehlulekile ka. Kalahle ithawulo adedele abanye. Ngoba vele angeke bekwazi ukulivusa leli lizwe abantu bezano ngoba yibo vele abalimoshayo.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nalibingelela lonke labalaleli beStudio 7. Madoda, indaba lapha iZimbabwe isifide. IZimbabwe ayisela mthungameli. Abantu bezano sebehlulekile totally. Ngicela ukubatshela sebehlulekile ngabasuke esihlabeni banike abanye babusi. Asoze sidubeke soyiphethukhela ngeminye viki ngeviki. Izikolo kathesi kulamali okubhadala, kathesi abanye sebekhipha abantwana kuma-boarding. Nxa ama-boarding angaswelakala elizweni kusesele development, kusela development nama-industries avala. Konke vele behluleka kula nto khona. Please ngabakhe baxole abanye bangene babuse.
Silohlupho esigabeni sensiza kuward 17 eplabus. Kulabantu abasebenza ngombila manje bayabethatha benikeza abantu ababathandayo bengani bekhipha abanye abantu ukuthi bathole ukudla, so siyabha indlala abantu bayahlupheka.
Salubonani, salubonani balaleli bakaStudio 7. Hayi, mina esami isikhalazweni laso nje sokuthi kathi kungani izano PF ikhuluma ngokuthi yona ikhipha imali entsha, kodwa imali leyo akusebenzi ma ungabe uphuma ngako usiya kwelinye ilizwe. Labo ma belohlupho bagijima baya kwelinye ilizwe bayafunani bona. So ngicela ukuthi ma bekhipha imali kabasinikezele athi imali esizakwazi ukuyiretha kwamanye amazwe. Nyabona.
Hayo bantu beStudio 7, linjani lonke, etinasephila ngapha. Sazi khona ngapha eAmerika ukuthi kunjani khona ngapha. Thanda kuphawula ngokwasekhala, kukhulunywa ngumnangapha ukuthi topi inhlonipho. Asozayekela ukumnika ntila yena lo 7 wakhona bayafana nalokhu eyalela esikhundleni ngani yintwala isebhugeni. Intwala phela nxa ungazange wayikhipha vele ayisoziphuma. So umfundisana ozamfundisa khona anti umfundisa nje kuphela bayafana nabonke ngababulali bonke. So isicoco siphiwayo yona kathe sutshiye udokotela bengaze ngabalungisele eZimbabwe ukuthi ngabathe ababisele emaklinikhi abafakele imali ezicacayo. Usuka lapho ehambe eqhathwe udokotela baphandle kwabanye amazwe uzabanikani bona bodokotela labo bazabuye bezosebenza eZimbabwe. Bengasuka khona leselibelambi belanda ibhondi yemali. Hayi mara umnangakho yazi umnangakho ufile mani engqondweni mani kazi into yenzayo shem kazi ngitsho ngitshela kancane. Kunile kuphela khona ukuthi abesuka kuphela khona behambe siyagadini lege kuphela. Uyasuta lo mfazi wakhe lo kathi sodokotela bakhalala umsebenzi kodwa bhadini ubhizi uyaphapha ngendege siyakhona ngapho uyana lo 7. Umfundisani lo 7 bumfundisa kuphela ubusela kuphela bebebulala abantu bebetshontsha lokhe. Akula nto zayenza kuphela umnanga wakho ayivini vini. Ngizibuza labantu abavotela umnanga wakho ukuthi straight abantu bakhona bayacabanga kuhle emakhanda kodwa libheke kwamanzi sesihlupheke eZimbabwe. Hayi bantu bakithi mani bakelivula amakhanda mani libheke libone ukuthi siyabuyela emuva. Bulokhu esifaka ababulali ezikhundleni swayo kusiyinto ehle ekahle leyo. Hayi mani, hayi bantu bakithi alikelivule kamehlo. Ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Kanjani zihloko ezithandekayo. Mina ngisesilobela iward 27. Ngizama ukuthi ngithi bakithi sesikhathele ngalo president esilayo. Hayi bo, kata kula manye amaminzi yini esingathi ayenzakali ngoba indlala esesilobela lapha. Hayi khona akunzima. Uyazi ndinga ngiswele ukuthi umuntu ufuna senzeni, kanti ufuna ukuzwa ngani ukuthi abantu kabamfuni. Hayi mna ngakho asimfuni bantu. Kule mthetho yakasuka la kumgaba yalokhu isebenzisa futhi. Hayi bo, sikhathele yimunamthungameli kuward 27 esilobele.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa urekhoda ube leqiniso lokuthi akulamsindo lapho okhona. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhethwa kwabokholo lwesiKristu kweleSudan ukuthi babe yingxenye kahulumende wenkazatho ozaphatha okwesikhatshana kuvikwa kulakho ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo amaKristu kulelo lizwe. Abatshitshisi bakwele Germany sebeqalisile ukuphenya udaba lokudutshulwa lokubulawa kwabantu ababili ngomunye owesilisa obikwa wayezama ukuhlasela abantu ababekhonza ethempelini lamaJuda izolo duzane ledolobho leHeil. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukubapha ubufakazi ababufunayo phezu kwecala abamethesa lona akusoze kwenqabele uphenyo lwabo emizameni yokumsusa embusweni. UTrump wetheswa icala lokwephula umthetho ngokucela umongameli wele Ukraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademocrats sebecele ingwalo abathi zilobufakazi obukhomba ukuthi uTrump wephula umthetho welizwe lakhe. Vanqolo ngenjalo iziphathamandla zikahulumende ukuthi zize kupha ubufakazi edale lePhalamende eleCongress kodwa uTrump wazalisa. Kambe iyoza la nkomoni. Sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubona kusenzeka kudalwe isisekelo sombuso seMelika esabeka amandla okuthi iCongress iParliamente yaseMelika ingakwazi ukuthi ikhiphe upresident ngamacala athile engabi methesa wona ukuthi indlu engaphansi okuthiwa iHouse of Representatives ingavumelana ngamacala athile okuthiwa articles of impeachment okungabe kubalisela lokhu lalokhana lalokhana basebevota ke basebemethesa icala ngokusemthethweni abese siyathonisiswa kundlu engaphezulu iSenate ingamgweba ngokubili kokuthathu i2/3 majority sekusitsho ukuthi uyabe sekhitshiwe esihlalweni kodwa lanxa engasakhitshwanga esihlalweni khona lokhu nje ukuthi uke wethiswa icala iLower House iHouse of Representatives kuyinto emchiya engcolile kakhulu.
Bakhona abathi okwenzakalayo eMelika lokhu kuveza sobala ukuba isisekelo sombuso sisenkingeni kasisalandelwa okuthiwa yi-constitutional crisis ngesiNgisi. Uthini ngalokho?
Baningi abantu abakhangelele kuMelika njengelizwe elingelinye lamazwe amabili esingathi thina aqala ukuba ngama-republic umbuso wentando yabantu ngesikhathi amazwe amaningi esabuswa ngamakhosi angavotelwanga basi bayibaleka naleyo nto babeka isekelo sombuso esidala kakhulu esilokhu esahlonitshwa kusuka emuva khonale kusuka lapho basakha khona basifaka amalungelo basifaka indlela yokusivikela lokuvikela abantu ngaso isekelo sombuso. Ngakho ke sikhangelele lukhulu njengabantu abantu emhlabeni bakhangelele lukhulu kuMelika ukuthi umongameli weMelika landele isekelo sombuso ngokugcweleyo angenzi ukuba ngutando kayiphikiswa kodwa abe ngumuntu ongaphansi komthetho ngakho umuntu ongaphezu komthetho ngaphandle kwamanye amazwe awonta molukhuni ontando kayiphikiswa abangathintwayo. Ngakho ke nxa bebona uPresident uTrump esenza kanjani bayathokoza ukuthi laye sezafana lathi America sizafana lathi. Kodwa labo babekhangelele ku-America ukuthi phakamise i-democracy, phakamise isisekelo sombuso bayakhubeka kakhulu nxa bebona umongameli we-America esenza kanjiyana.
Ubona izala nkomoni baza kwenelisa yini abebandla lama-democrats ukumsusa embusweni uTrump?
Usezifake esibangeni sokuthi uza impeachwa. Ukwetheswa icala ngalokho okuthiwa yi-impeachment kuza kwenzeka ngokuba phela indlule enye i-House of Representatives ingaphansi kwama-democracy. Ngakho-ke amakomiti la atheswe umlando we-investigation wokuchwayisisa azaphenduka esithi ngetheswe amacala athile okuza kwenza ukuthi badale lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment abese setheswa kuyiwe ku-House of Representatives. Representative ku House of Representatives uyafika njalo kuvotwe uzadliwa ngokuba badinga nje 50% ukuthi bamethe sicala ngakho ke bazamfaka lelo cala kodwa ke kakwenelanga ukuthi aphume ngoba kakhitshwa i House of Representatives kumele ayothonisiswa ku Senate kungakungavelanga lutho olungenza lwethusa abantu bemelika njengalokho kwagcina kusenzeka ku Richard Nixon angiboni i Senate imkhipha ngokuba ba divideekile kakhulu bahlukene phakathi ama Democrats lama Republicans
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sexoxela ekobulawayo Kanjani kumagumbi omane womhlaba kobulawayo kutitshi kutsholotsho gwanda nitsukile buyani Bainbridge enkabazwe egweru khwekhwe esosiberikeli ngaba linjani siyabonga uxhaso lwenu abalaleleyo kuradio emsakazweni kuzigxingi kanye labasilandelayo egasini lethu ele-VOA Ndebele kulobanike laphana kulo Aaron Ndebele othona salibona nimsakazi livuka njani siyavuka dube mthembo sithembayo singazweni ukubana uvuke njani Polaita kwakuba maphosa othona livuka njani lonke Sanko Khoza othona umnanga kwaudlalisa imali yokuthanda ukuhlala ephakathi kwendizamtshina Kunjalo nje ubuya engaphathanga lutho ezandleni mduduzi Gerald Mpofu twena imali yakhona baza intshontsha yonke amasela lawa. Jason Maphosa uvuka njani msakazi batshele.
Lela izinto kwela kithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zazihlala kusweleka izinto okufana lokusweleka okwenzekala kusweleka inyama. Hawu wawuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana nabothukela kwesinye isikhathi bengakhathali abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa kuselakala kwempuphu. Akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho babeyimelele khona belindele layinini babe babe khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona. Obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela.
Duna malaba ndux malaxo mfana kadubu kwendo ehlabela kikamnandi lapho ingoma ithi Zulu kaline esigqibela izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili lanxaba sakhula beMDC besola inkuthazo yabakholo lwesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende ozabusa okweminyaka isikhombisa kungelakhetho olwenziwayo Abebandla leli bathi umholi wabo usaluhlafuna loludaba. Umongameli Mnangagwa useFrance namhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemkhuhlane egoqela wengculazi ofuba kanye loqhuqho. Kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past seven. Mina Elani asibeni sonke kusasa ek-10 o'clock ngo-half past six. Endabeni zekuseni phela olivalelisayo kwamanje ngontuka milinkomo. Kololo kwana wamatuka nduna. Lichone kuhle.